Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalambulela uStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni.
Inenge lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamathumi amathathu lasitheka lolunye ilizwe lathola uzibuse.
Khangeleli ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ikhefuleli ingani iholiday ingani ingehlanganisa labo Easter konke ndawonye. So namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebethole behamba ebusuku yabona yizikusosoba zengozi zomgwaqo.
Ele Zimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasika kusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Inengi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inengi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamathumi amathathu lesitshiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzivuse. Inengi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezano PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe lakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezijeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Umnumzana Ostalo Siziba ingcwethi kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunaza lelilanga ngoba uhulumende wezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Sekulabe eminyaka eminingi savela ku-independence kodwa abaningi abasebenzi abalazizu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambelwe empini, one man one vote nendaba yomhlabathi. Kubasha sila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-independence ikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even ndawo independence.
Omunye wabatsha uyisakamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa owakwaba lilunga ledale lephalamende emele iJombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
into ekakatheke ligugu ikakathekile kakhulu esizweni sezindaba ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyena ngokwayo idepende kusele futhi konke sokusezandleni zethu asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Nkiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukazulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uzulu. Umvuka Nkiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kazulu onsundu.
Dubola ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogotshisa labo ngaphambilini kosuku lolanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulo muntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalaji okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekhompo ekutheleni lokuthi kucontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba kunamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathe sibabuya sokubuya la mapolisa ibaselesupa la masocha nje kuqeda nje ukukhuluma ngamanje nje amasocha yiyo akathi ijumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwabakuyalayo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo. Yilo dubo selukhona umsindo yikho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelele ifiwe kulo msocha nje ofikileyo lakathi begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo yongumsindo kathesi kusanda kufika nje la mapolisa kathesi layo sekhona but yabuyi-tweeki abakayilenkile ngoba abantu bakhalaza.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapolisa.
Hayi ngabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha babuthene khona uyabuya khona abadeke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bacomplain abantu ukuthi njengoba sekelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kuthiwa lo msindo kumbe sosiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yilo dubo likhona.
Kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kuleviki. Ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long. They are very long ama-queues. Abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna ukuya emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo. So sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ikhefu leli ngani holiday ngani into ehlanganisa nabo Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshorta elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebacole behamba ebusuku siyabona kusesoba zengozi zomgwaqo yilo dubo likhona.
Lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende la wenhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umombo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amahlewu, hhayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesaba lokuya khona. Khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nginabazukulu bama bangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu beqalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lo nyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngimiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela yikuthi lingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni sonesi sakithi sonesi esika ward 13 sonesi seMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba lenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo kokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lo nyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika eyokuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele bamanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayathiwa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntungameli kaSonto intsha into evele eyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Live Talk lamhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunaza ilanga likazivuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations uNicholas Haysom usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo yenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba mune munye iningi lalokhu lathola ibuzibuse, iningi lithi limpilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. Kwele Bhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane, uMnumzana Difa Wajapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngesikhiwa ngithi lilama mixed feelings. Lilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkandla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma ama-QIA esiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impe ngithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakithi lakuthola ukukhululeka, saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibe sengibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyiyo kathi siyona siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu, kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi hafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye, kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungena into abayibonayo. Kodwa ke nxa usiye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza, kodwa kuze uphenduka nxa usufika ngekhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nansi ikhona esandleni kodwa kuyehluke ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhulunywa okukhulu. Kubezo sithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola bazaxotshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe lezinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona, singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisuka kusukela embusweni kaMgabe ngo-1980 kuze kuzofika lapha agcina khona. Ilapho konakala kakhulu izinto. Okakathesi okamongameli uMnumzana uMnangagwa sisakhangela ukuthi sifole ukuthi ngeqiniso lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulelwa ngoba nangu kubuye sesibone lezinye izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa kubheka test bayakuvula bazivula lezo ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okuthengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifunayena leyana kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kuyenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela le ndaba leyana eyadlulayo ngezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe yipila so into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayisabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo seven ngeke uze uthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi ubususala mina kungenzeka ukuthi sengingakuxotha ensimini uyelala ungadlanga
nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflag yelizwe
abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflag kodwa into ekhona esifanele sibeyazi ukuthi iflag nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungelanyembezi ngaphakathi
lo ngumnumzana Tifa wachapi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu yeCongress sizaqalisa manje omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenza accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabo mama imenjani kuprovince yakobulawayo. Mabe qeda sokuzangena ke intsha ama youth labo bayenza okufanayo bese kungena iMain. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo lincane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelanga ukuthi uhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le National Executive ebandleni le MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga eCongress yebandla leMDC kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha kulandele ngontanga kugcine ngobaba emva kwalokho kuzakukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla munye ngamunye abazangena lapha emva kwalokho kuzadingakala inkokheli zeprovince ezabatsha kudingakala inkokheli zeprovince ezabomama kudingakala inkokheli zeprovince as a main wing emveni kwalokho ke kulapha sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa iNational Standing Committee yeMDC sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4
Oncintisa ukuba isikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona ukuthi luphuzile ukuqala lolukhetho
ngikhangelele ukuthi iyouth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson khona phakathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson so ngikhangelele ku-retain i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10 but i-process iqalise kathesi kuphela ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport ukuthi sometimes abanye babengale abanye bengale ukuthi bahlangane plus we also waiting for abanye bavele eHarare
ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanley Hall emzini weMakhokhova njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiya vota njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Iningi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogramu angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqala esingakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact okusesabeka indlela ezikhwela ngayo kulanga lemuntu. Okunye kwakhona singezathi is justified or not, kodwa iqiniso likhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalinga, yikho futhi okukhula okukhula ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into se-rating. Okwesithathu okufanele sikunanzele futhi ukuthi abantu abaningi ngasesikhathi ethengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and ekuthengeni kwabo basebenzisa idola le-America elingatholakali elimabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khonaphana-ke basose imali yana kumkambo omnyama ngama-rate analayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-prize ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba labo zananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali eyothithatha kungesote. So silalelo hlubo. Okwesine vele ilizwe ongananzeli ilizwe elingama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe and sekuyabeyadurisa. So umumo sibila umhlanga.
Kambe ubona ingani abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende?
Ngabona bekuqasisa bengilalele laba abakhuluma bekuqasisa bona ababe abezegrain marketing bem kuyikudla bathe bethenga i-wheat laba abayithenge khona bethenga lo muntu abo thengwa khona ubusuqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinesi isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu lutho oluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ama-consumers. Ingozi esikhona ukuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane i-business kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zingase zishota sinenxa esingasazitholi le mashelfi. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.